Iningi kulesi sabelo lithi kuyadingakala ukuthi labo abazangena edale lephalamende basebenzele ukuthuthukisa impilo yezizalwane zakuleli kungela kubandlululana ngezombusazwe. Iningi kulomhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ukusasa engcono elemisebenzi. UNkosazana Elizabeth Masuku eFlabusi uthi ukuswelakala kwemisebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantwabethu, abantwabethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha and sokubenza baze babe yizigane ngoba kabalazinto zokwenza. Kuye kube le msebenzi bakithi ba-investe izinto abantwabethu basuke emakhaya ngoba khonokho ukuthi kula investment lapha eZimbabwe kwenza abantwabethu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
UNkosazana Josephine Majaha owestezi uthi ukhangelele inkokheli ezizalalela njalo zilungise indubo ezibhekane labantu.
Khonokho abakhuluma ephalamende akubuye bazesitshela banga-impose izinto zivela phezulu abazethatha izinto kithi baziphezu phezulu ngoba yithi esibakhethileyo njalo abantu abalungisela indawo yithi esibathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhalayo ukuthi bantu sicela liyesenzela lokhu.
Osakhulayo Natasha Thuma weGwanda uthi yena kalathemba lekusasengcono njengoba kulokho kubusa inkokheli ebevele esikhona phambilini lapho uZulu ethwele amagapha avuzayo.
Sina angikhangelelanga lutho, sizawubona phambili. Ma kuzatshintsha, hayi sizawamukela. Njalo ma kungatshintshanga kwamukelekile ngoba kudala sihlupheka. So ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sekumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga kodwa njengoba sikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisise sibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda kukhutshwa lobanje abomanyano e-MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethi umongameli Emmerson Mnangagwa wezano PF unqobile ngoba kube lobuqili abenzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho eyezek. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.